Iningi lezakhamizi likhala ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus lona eselibuya ngamandla kulezi nsuku osekubangela ukubhubha kwabantu abaningi kuleviki. Uhulumende uthi uzathenga imithi ezavikela uzulu kuleli ukuthola igciwane le-coronavirus yama-vaccine ngenyanga kamabasa. So kula ma-vaccine awalungiswa inkampani ye-Moderna le-Pfizer njalo asesetshenziswa kwamanye amazwe agoqele le-Britane lele-Melika. Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi eNsinde eGwanda North uthi kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubathwalisa amagapha avuzayo.
Ungatholi kudla kwesikhathi khonapho kuza kuthuma ukuthi hambe edinga ukudla kumbe ebantwaneni kumbe uye ngaphi ngaphi anti asikuthi kodwa hlalana emakhaya kuphela. Ngaweni uhulumende uthi hlalana emakhaya esincedisa. Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo Studio 7 lithina uke wahlaba khona ese-America. Ngingakwazi amahulumende e-Africa ukuthi bona bacabangani ngomuthi wona lo ngoba baqala bewu-test bonke uyasebenza mbe kawusebenzi emuntwini kuhle kuhle.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Tobias Ndlovu uzwa amabhizimusi yofumuko kwa-17 eGwanda South.
Ku-lockdown isikhathi sakhona nje manti thina siyasitshaya ngoba ekuseni sivukele ezinsimini emini sibe sizama ukuthengisa kubese kuthiwa 3 o'clock kuvala. Kube sokungathi kuba nzima ngoba khonapho u-3 nalo itshaya yisikhathi kungathi kuyaqala ukuphikho kwi-business. Ekuseni konke abantu babesemasimini bezihlakulela besenzani pho-ke hhayi kwi-business kuyasitshaya.
Uthi njalo baza kwamukela inhlelo zikahulumende zokulwisana laleli gciwane.
Ye akona ukuvikela kuqakathekile kulokuthi uyokwelatshwa singumkhuhlane. Kuhle sibe nxa kungenzakala, nxa kusenzakala ngeqiniso asingeke sikwale. Singakwala kungabuya ngendlela engayisiyo. Kodwa nxa kubuye sibone ukuthi hayi kuncedisa isincediswa kumbe uhulumende kumbe nguzibani esimaziwa hayi mbona ngani singakwamukela.
Unkosazana Thandi Moyo eNtebe ophila ngokuthengisa utshwala uthi uvalile ibhizimusi yakhe elandela isiqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus eze-lockdown. Umnumzana Kuyaboka Magaya ngusobhuku eMagaya Village eFumukwe yena okhathazekile ngokuthasa labafundi athi liluvili bani.
Iphazamiseke kakhulu especially inhlelo akula into ezihamba isiphele nxa sesikhangela izikhathi okuvula ngazo izikhathi okuvala ngazo khona i-movement infect ukuthi izinto zethu zimile zonke. Isikakhulu ngathi bona abantwana besikolo mbona ngani i-future yabo vele siyingani sifike lapho ezalahleka khona ngoba abanye abasababoni beza buyela ezikolo mhlawumbe vele sokuyithuba labo lokuthi selidludlile. Ngoba nxa ngendlela i-rate abantu abafa ngayo le messages ngendlela siwabona ngayo lokhu ku-increase kusiya phambili mhlawumbe nxa kungaba lo muthi sibona ngani lokhu kunganceda kakhulu ekuthini khona mhlawumbe umkhuhlane lowo singawunqoba.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi samatopo uthi ngaphandle kokuthi bathembele enkosini akukho abangakwenza. So kutshona abantu abafika phose amakhulu amabili 183 elizweni kusukela ngesonto edlulileyo kusiyafika lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.